kuza kuba nzima ukuthi abantu bakuhlolisise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyinqabanqoza. Ngikhangela nganifa ezinye izinto zangikhona ezilethwa kuyona le ikhomithi. Angazi kuze zabe zivele ziqondane lakho kumbe nabantu abafuna ukuthi bazwakale labo ukuthi bakhulume ngoba kukhona okunye okubahluphayo emphefumulweni yabo.
Abaningi ubona zani bethula iqiniso na kukhomishini le?
Hayi. Ngingathi mina into engikhathazayo kakhulu ukuthi abantu sikhangelele ukuthi okuzaphuma lapha kuzasinceda kumbe kusoze kusincede sokwedlula. Siyathanda ukusola kakhulu njalo indaba le yindaba eqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi nxa uhamba usiya kuyo uhamba uzazi ukuthi uyakhulumani ukhuluma iqiniso. Kodwa ungahamba kungabanye abahamba umuntu esiyadinga ukuthi lami ikhulume kuthiwe ngifikile khona akusoze kuphume lapho. Kuza kwenza kube nezinto eziningi kakhulu ezihlangeneyo ezingasaxakulolekile.
Kodwa ke ubona ngani yena ke umnumzana mhlante labantu bakhe laba abakukhomishini bayalalela kumbe okunye kuzabehlula ukuthi bakuhluze kuhle ukuthi kuhamba njani?
Bayalalela kodwa ngenxa yokuxubaniswa kwezindaba ngibona ngani lapho kuzabehlula khona ngoba nxa kuyikhomishini le indlela emi ngayo indlela abantu abayisola ngayo indlela abantu abahle besole ingakapheli kuzakwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kathi vele bazahluzane bakanze bahluze ngenxa yokuthi vele baningi asebesolile balutshwana abakholwayo ukuthi kufuna kuzaphuma kulutho kungaze kuphume sizasola kuphela. Bakwaka kungayisipho esikumeleleyo esikukhangeleleyo abasolayo kuthi vele balempumela abayikhangeleleyo kuzaphuma ingehluleka ukuphuma yenalani impumela kuzaba luduka.
Ubona ngazani nxa sesingakhuluma ngokuthi kuyaphumani kukhomishini le wena bukhangelele ukuthi kuphumele?
Mina bengikhangelele ukuthi kuphume udaba abaluhlosile olokukhangela ukubulawa kwabantu lokhu ngesikhathi sama-election. Luthi lungaxakululwa kuphume lo mboniso ebantwini ukuthi hayi thina sihambe so sibuze abantu abangaka abaqondane lalokhu esesikuhluzile phakathi kwezindaba esizizileyo yilokhu. Abantu labana be-commission bebese besenza i-recommendation kuhulumeni ukuthi hayi thina ngendlela esikubone ngayo i-recommendation yethu yide sesokubonakala ukuthi uhulumendeni uzathatha anyathela bani.